Endabeni zethu lamhlanje kukhulekelwa umnumzana Morgan Tsvangirai olesifo semvukuzane olaliswe sibhedlela. Amabandla aphikisa elibusayo athi kumele uZulu azimisele ukuyavota lonyaka ukwenzela ukuthi abe lenkululeko ebalulekileyo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi abaphathi ntambo bakahulumende bakhangelelwe ukuthi bazaveza impahla yabo yonke njengalokho okufunwa nguhulumende. Sizahlolisisa udaba lukankosikazi Grace Mugabe okuthiwa wazilobela uphenyo lwakhe lwezemfundo eziphezulu ecollegini ye-University of Zimbabwe olwamenza wathola isicoco se-PhD. Nguhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sihlolisisa okwenzakala kwele South Africa lapho okubotshwa khona abantu ngaphansi kohlelo olubizwa ngokuthi yi-Operation Siyela. Kwezemidlalo uMadinda Ndlovu uxoxa ngokuvuselela iqembu le-Highlanders. Kulayisok lamhla sixoxa ngokubotshwa kwabantu kwele South Africa okugoqela izizalwane zeZimbabwe ngaphansi kohlelo olubizwa ngokuthi yi-Operation Siyela. Thumelani imilayezelweni kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagatase athi 909 AM 4930-15580 naku-6080 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ngu-VOA Ndebele.